Siyabonga Jonga lo Chris lechona njani Zimbabwe omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngontulikazi 2014 siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgele emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Mthathiwa, New Judicial Services Commission, bavele bekanjiwe ngabantu iprocess of nomination ukuthi hayi siyafisa ukuba umahluleli omunje angakhonsidwa kumbe akhangele kulabo abangaphakanyiswa basiwe ku-Supreme Court.
Ikhomishini yebona ukusebenza kwemthethwandaba lamuhla ibuzisisa abahluleli abalichumi abavela kudale le-High Court le-Labor Court abadinga umsebenzi kudale le-Supreme Court.
Ukwakhathisa kanyinda nje izithuba ngaloko izikhwanyana abalakho kodwa indlala ikhona yeyo okubangelti abantwana banganelisi ukuya ezikolweni bangabe sebekhona vele abanganelisi ukuya esikolo kabezi ngenxa yendlala lobuyana.
Indlala iqhubeka isidla ubhedu elizweni ikakhulu esabelweni seMathebeleland South lapho inhlanganiso yeRed Cross ethi inkulungwane zabantwana ezintathu kazisayi esikolo ngenxa yezizathu ezigoqela indlala.
Uhulumende weSouth Africa uthi lanxa kulokungahlaliseki kwesizalwane zakweZimbabwe kudaba lwengwalo zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni uzakwazisa ngenyanga ezizayo ukuthi lolu daba luzaphathwa njani.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokusebenza kwemithethwandaba namhla ibuzisise abahluleli abalichomi abavela kudale le-High Court laku-Labor Court abadinga umsebenzi kudale le-Supreme Court. Abavele phansi kwe-Judicial Service Commission of Zimbabwe laba babalisa abahluleli be-High Court abathi umnumzana Nicholas Mathonsi, umnumzana Chinembiri Bunu, uCharles Wongwe, Samuel Kutka, Lavenda Makoni, Happias Joe, Susan Mavangira lo Tendai Uchena. Abavela kudale le-Labor Court ngabathi uyuna Makamure lo Messi Moya Machanga. UChief Justice Godfrey Chichka usiku nguye obekhokela osikomiti be-Judicial Service Commission embuthanweni obuse-Rainbow Towers esigodlweni. Phansi kwesisekelo sombuso esakudala ukukhethwa kwabahluleli kwakungumlando kaMongameli Mugabe kuphela le-Judicial Services Commission of Zimbabwe. Kodwa isisekelo esitsha sithi uZulu nguye omele aqale akhethe labo afuna bangene kulumsebenzi okuyinto ayenze kunyanga ezedluleyo ngemva kokuphiwa ithuba nguhulumende. Sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo yena othi kuyajabulisa kakhulu osokusenziwa phansi kwesisekelo esitsha.
Indlela le ikhanya ingcono kakhulu uma siqathanisa la lokwakusenzakala ku-constitution endala eyatshintshwa kumnyaka odlulileyo. Okuhle ngayo le ndlela yokuthi abehluleli ukuze bafike kusibanga sokuthi bayabuzwa be-interviewa yi-Judicial Services Commission, bavele bekanjiwe ngabantu i-process of nomination ukuthi hayi siyafisa ukuba umahluleli omunje angakhonsidwa kumbe akhangele kulabo abangaphakanyiswa basiwe ku-Supreme Court. Ngakho-ke bonke abahluleli abangena kuma-interview la ayenziwa namhlanje bakhethwe ngabantu jikelele nje kumafomu awafakwayo kuma-newspaper ukuthi hhayi sikhangelele ukuthi sidinge abehluleli abangaka ukuthi bajoyine kumbe bakhwezwe baye kunkundla ephezulu ye-Supreme Court. Ngakho-ke abantu bafaka-ke lawo ama-nomination papers. Yikho-ke sokukhethiwe ukuthi hhayi sizayenza ama-interviews abazabizwa ngulo lalo lalo. Ubuhle balokho yikuthi kuveza ukuthi indlela yokukhethwa kwamajajini ingani sisiba segcekeni, ngoba uma ekhona umuntu ube ujudge ongathi abantu babona ukuthi hayi ngokwenza kwakhe ube fanele naye aphakanyiswe athi kunkundla yaphezulu e-Supreme Court. Uma kungasayenzakalanga lokho, abantu balapho uba bathathe inyathela lokuthi badingisise ukuthi ngasizathu bani. Kunokwehlileyo ukuthi uMasilebi lo aphumelele kuma-interview lawo. Njalo kulomunye umthetho okuthiwa yi-Administrative Justice Act okhangela ngendlela inhlelo zikahulumende eziphathwa ngayo. Lowo mthetho ungasetshenziswa lanxa futhi labahluleka sebekhethiwe basiwa phezulu. Ungasetshenziswa ukuthi abantu uma besona ukuba kulo mahluleko osiwe phezulu kodwa bekhanya engafanelanga ukubana asiwe phezulu kumbe omunye okade fanele asiwe phezulu ethiwe. Ungasetshenziswa lo mthetho ukuthi i-Judicial Service Commission iveze izizathu.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Indlala ilokhu imemetheka elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland South eGwanda lapho inhlanganiso eyabela abantu ukudla eRed Cross isithi inkulungwane ezintathu zabantwana bezingayi esikolo ekuqaliseni kwawonalo umnyaka ngenxa yezizathu ezigoqela indlala. Iningi labantu esigabeni ezilendlala libikwa lisidla izithelo zeganga njalo lingafinyeleli konke ukudla okwakha umzimba. Inhlanganiso ye-Red Cross ithi okubangela indlala le kugoqela ukungani kwezulu eleneleyo kanye lokuswelakala kwenhlanyelo. Yengezelele yathi ezinye izakhamizi zalindawo zilokhu ziqhubeka zithengisa izifuyo ukwenzela ukuthola ukudla njalo lokhu kunciphisa inotho yazo. Inhlanganiso ye-Red Cross yona ithi iyake incedise abantu ngokudla inhlanyelo ukwakha izibholane kanye lokufundisa abalimi indlela zokuthola isivuno esithexaxa lanxa okokulimisa kungatholakali. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala eGwanda sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owayemela lesi sigaba idalela ephalamende.
Isesengcongcongcongwana ngoba abantu badobadobo izikwanyana baphosele engalaneni obulutshwane. Kodwa izulu lona kazange line laqondana lendlela zokuthi abantu balime bavune. Abantu bangakhodla ukuthi indlala kulumhlubulo elizwe imihlala yenza. Ivele ihlale ikhona. Iba ngcongcongcongwana ngokuhamba kwezikhathi bangisithi okwakhathesi basancinda nje izithuba ngalokho izikwanyana abalakho. Kodwa indlala ikhona yeyo okubangela ukuthi abantwana banganelisi ukuya ezikolweni. Bangabe sebekhona vele abanganelisi ukuya esikolo kathesi ngenxa yendlala lobuyanga. Xa umuntu bayabulawa yindlala kathesi ngale inyanga lapho esiyabamba khona umnyaka ozayo sokuvunwa, ye bakhona sile abantwana abangabe bengenelisi ukuya esikolo kathesi kodwa ngibone ngathi basile sebalutshwana kancinyane kodwa inani labo lingakhuphuka kakhulukazi.
Yiziphi inhlanganiso kumbe imizamo kahulumende encedisa abantu abalambayo?
Hayi, iqiniso elihle ngokwazi kwami ngoba lami ngiyisakhamuzi mina lami ngakhile eGwanda North. Inhlanganiso ezazi kathi ziyanceda bona o-World Vision abo-Red Cross ngokwazi kwami sebamba kulezo nhlelo ukuthi bancedise labo abaswelayo. Ngibona lo hlelo lwe-Grain Loan Scheme okwakuyilo lodwa elwazi lukahulumende lwalukhona laloselwema. Uhulumende navele kangikhulumi ngoba uvele nje ungathi uyakhohlwa ukuthi kulabantu okumele bathole uncedo oluvela kuye.
Kuyini okufanele kwenziwe ukuqeda lolu hlupho?
Iye zingaba khona iy'ndlela ezithize kodwa mina ngombono wami njengesakhamuzi umuntu ohlale ekhonabo emasouth yikuthi inhlelo leziyana abantu laba abalima khona ebasini bethelezela oyabomhakwe labosilalajani kazivuselelo ngoba sezabhidlika zadilika amadamu amanye asabambi manzi nemikolo le ehamba amanzi isiyadilika. Uhulumende kabuyele ayivuselela lezo zinhlelo ngoba nanxa thina ngapha eMandebeleni singatholanga amazwi okuthelezela akula esizawuzuza emasimini. Yiyo into eqakathekileyo njalo uhulumende kazame ukuthi ananzelele ukuthi lumhlubulo welizwe izulu lilutshwane ngandise inhlelo zezifuyo ombuzi inkomo izimvu ukuthi abantu bafuye ngoba nanxa belazo balakubana bathengise lanxa bengavunanga bathole-ke mhlawumbe uthenga into enjengempuphu. Ngawufana ngithi mina laba bangapha eMandebeleni balakho ukuletha isithebo labantu abalima umumbu emashonaland balakho ukuletha impuphu ngokunxaze uhlane wobili sosiba yikudla okwenela abantu. Uhulumende kayekele ukubamba abantu ukuthi balime izilimo akwazi ukuthi vele asoze ziye ndawo kulumhlubulo welizwe. Thina silima izifuyo sifuna uncedo lokuthi nga sisile American schemes lo ngcedo lesifuzo.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla owayemela iGwanda North edalele parliament.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Nicholas Gotje ukhangelelwe ukuhlangana labamela izisebenzi kanye labaqatshi emhlanganweni we-Tripartite Negotiating Forum. Amacele womathathu akhangelelwe ukuhluza indaba ezithile ukuze kuphunywe lomthetho we-Tripartite Negotiating Forum Bill. Okunye okuzahluzwa kugoqela ukumanyaniswa kwemithetho ukuze ihambelane lokumunyetho isisekelo sombuso esilotshwe enyakenye. Okuzaphuma kulomhlangano kubikwa kuzasiwa edalele parlamente edale labaphathintambo elekhabinethi elikhangelelwe ukukuhluza andubana kuye kudalele parlamente. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi lo mhlangano uqhakathekile kakhulu.
Ngolwesine kulomhlangano we principals ama principals esicho nje abaphezulu kunhlanganiso lezi ezintathu abanye sebeke baluhlalela ke ugwalo lwe Labor Act waluhlalela ugwalo lwe-TNF ukuthi ibe semthethweni sesiluphakamisa ke kathe silusiyastika kulalaba abakhokhela lezinhlanganiso izindaba eziyabe zikhangelwe ngolwesine ukuthi sikwanise ukuba le-TNF esemthethweni njalo sikwanise nje ukufinalize umthetho ongelelane ngobudlelwano phakathi kwabasebenzi labasebenzelwayo njengoba abaningi bekwazi ukuthi sesile new constitution sifuna nje imithetho le igoqele lokho kwaphuma ku constitution yelizwe. Ngokubona kwethu iminyaka edlulile bevele sikhulumisana lo hulumende lama employers kodwa ngokuthi iTNF ibingekho emthethweni singathi okuphuma kulezo nkulumo akubambi kangako amaparties wonke so ngokuthi nxa iTNF singumthetho ke sibone ngathi akona kuzanceda ukuthi amaparties ahloniphe okuyabe kuphume kulezo nkulumo esabe sikuvumelene ekukwanise kuimplementwa yikho sibone ngathi akona ipositive development ezaba khona njengezisebenzi sikhangelele ukuthi khona iTNF iza khangela nothi indaba ekhona kwamanje but ezithize ngaba ngezomnotho silengwalo ezithize ezikhona esikhangela ukuthi khona singazikhuluma ezingenza ukuthi kube lemsebenzi singavula njani amahuga njani abangaphandle kwamazwe laba abale imali zabo ukuthi bavule amakhampani yabo izindaba esizikhangelele ukuthi nxa iTNF singumthetho bese sizifaka ke kuTNF ukuthi okuzaphuma khonapho kubamba wonke umuntu ophakathi kweTNF uhulumende lalabo abaqhatshi bethu.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ubekhuluma ecingweni eseHarare. Umkhokeli wenhlanganiso yabaqatshi Employers Confederation of Zimbabwe walile ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba.
Umkhokheli webandla lezombusazwe lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi sokumele abantu beZimbabwe bahlale phansi bakhulumisane ngomnotho welizwe wona osubhidlika kulandela ukunqoba kwebandla lezano PF ukukhetho nyakenye. Umnumzana Dabengwa uthi abantu abavela inhlanganiso nezijeneyo leziphatha amandla zikahulumende ezigoqela umnumzana Patrick Chinamasa obona ngezemali bake bahlala phansi baxoxa ngodaba lolu emhlanganweni omkhulu eHarare oqoqo yiSAPS Trust. Uthi kuyaziwa ukuthi umhlangano lo waphuma lezinqumo eziningi zokuvuselela umnotho welizwe kodwa kusobala ukuthi uhulumende kadonse ndawonye lozulu kudaba lolu. Umnumzana Dabengwa uthi kuyamangalisa ukuthi ibandla elibusayo kaliyenzi imizamo ngezinqumo lezi ngesikhathi liqhuba uhlelo lokwabela uzulu amashezi amankampani emazweni. Ake sizwe umnumzana Dabengwa exoxa ngodaba lomnotho wezelizwe elo Gibbs Dube we-Studio 7.
Esesikukhangeleke ukuthi ye wonke umuntu uyavuma kakho alayo ikuthi ke sihlaleni phansi kube ledali elihlanganisa zonke inhlanganiso kanye lokhulumende silandele konke lokho esakumisayo. Lokhu okwakhutshwa isisekelo sombuso iconstitution konke kakulandelwe abantu beZimbabwe baqinisa kakhulu ukuthi i-devolution of power uzivuse wezigaba kabe khona ku-constitution. Lakhathe siyafakwa i-devolution of power evumela abantu ukuthi kuzigaba ngezigaba bakhangele inotho yabo ukuthi ikhona yini, yiyiphi, ingasetshenziswa njani ukuze abantu bathuthukise kulezo zigaba.
Nxa ukhangeleke udaba lolu okwamanje uhamba njani?
Ngizokhuluma ngomzekeliso weproject le engikuyo iZambezi Water Project. Yena ngokwakhe umongameli ngo-2004 wathi na Dumiso, njengobana abangani bethu amamali ezenza babezisithi bazasincedisa sebehlulekile ukuthi basincedise, ungabisathona udinga imali kwenye indawo. Imali silayo eZimbabwe. La panel upane lile gas, methane gas, lile malahle, ugcwele. Dingana abantu abangabuya lizosebenza labo entweni lezo. Ukwenzela ukuthi eliza kuthola khonapho ulincedise ukuthi project leyo iyophambili. Sagijima sabathola abantu bahamba bambona yena ngwakho president. Kwathiwa kasicele imvumo yokuthi swagabe. Sayicela imvumo. Lanamhla lokhu silokhu singaphendulwa. Umpofu wayephethe i-Ministry of Mines ngaleso sikhathi. Lanamhla ulokhu engasiphenduli ngokuthi kanti wasincitshelani. Abantu abafuna ukuthi bayenze leyo project babe khona, babezafaka i-power station, babezafaka igasi leyo, babethe bona bazafaka i-factory eyayizakwenza i-fertilizer eyayizabaningi kakhulu endengi siyithengisela amazwe akusadake khona ngapha. Kwehlula ngenxa yobana kumele siqale sicele imvume eHarare. IHarare ithi hayi, njengobana yala lanamhlanje silokhu singelakho. Kodwa sesibona sokufakwa kwamaChina khona lapho esasicele khona, bazenzele okwabo. Yizo izinto ezihluphayo. Yikho sathi thina izigaba ngezigaba azibe lendawo zazo ukwenzela ukuthi zihlale phansi zikhangele inotho yazo. Kambe alubana khona lapha iMathebelele North, for instance, iprovince ila umuntu ila bantu abakhethwayo kuprovince ukuthi yibo abakhangele lo mnotho wakhona, babengancitshi abantu i-concession yokuthi bayekwemba amalahle legasi yona leyo, babengasozi bakwenza. But ngombana kucelwa kuqale uyiwe eHarare khona le bayekele lokuliphendula, babe belokhu behleka bathi bazakhawula. Yikho izinto zakithi kumele zilungiswe, i-constitution kayilandelwe ngokugcweleyo. Bese sikhangela lezinye izinto ezivalela ukuthi u-economy wethu angabi khona kulalokho abathi indigenization. Ngikhuluma ngawona le indawo okuthiwa khona esasicele khona ukuthi semba amalahle legasi kwafakwa amaChina. kwafakwa lenye company kuthiwa ngeArmy. Kodwa kayisiyo yeArmy, kufakwa amanye amajaha eArmy asebathola amapensini kumbabe lokhu izikhulu zakhona. Yizo ezingabanikazi bekampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla lezapho bekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Sizaqhubeka ngengxoxo le kusasa, lithiye indlebe.
Akubizwa uzwayo lonyaka, iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Kusukisela ngolwesine, mhlaka 16 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba eziphathelane lathi abesifazane. Izandluphi, lezangikhathazi, siphana amacebo. Khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuwhatsapp unombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 1-202-465-0318 kanye la kufacebook page yeStudio 7.
Uhulumende wakwele South Africa uthi lanxa kolokungahlaliseki kwezizalwane zakwele Zimbabwe phezu kodaba lwengwalo zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni, uzakwazisa ngenyanga ezayo ukuthi lolu daba luzaphathwa njani. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezaphiwa amaphemithi zihlalele evalweni ngoba asizaphela ukusebenza kusukela ngenyanga kaMpalakazi. Njalo uhulumende weSouth Africa lokhe engakacaci ukuthi uzawavuselela njani. Lolu daba njalo seludabule phakathi idale lePhalamende, amalunga ebandla elibusayo ele-ANC amanengi esithi izizalwane zeZimbabwe zingasaphiwa ezinye incwadi, kodwa awebandla eliphikisayo ele-DA esithi kabaphiwe abeZimbabwe incwadi ngoba bekhuthele kakhulu emsebenzini. Wokuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe.
Okusha esikuzileyo namhlanje Gandhi akade kukhulunywa nguye usiba lukhulu ngqongqoshe wezasekhaya ePhalamende, lapha kade enikeza khona lokho kubizwa phecelezi i-departmental budget yakhe. Uye wachaza ukuthi amapermit abantu baseZimbabwe laba bewaphiwe i-special permit sizophela ngo-December walonyaka, kodwa uzomemezela kunyanga lezo thwasa u-August ukuthi kuzokwenziwa njani. Azanga athande ukwenaba kakhulu, kodwa nje uthe uzomemezela ngo-August ukuthi ke kuzokwenziwa njani ngalawo maphemithi abantu baseZimbabwe. Kodwa ke futhi uma ngabe kukuthi silandela okuke kwavela ngaphambilini, wachaza ungqongqoshe ukuthi abantu abangahlaleli ovalweni.
Ungathi wena ngokubona kwakho ibandla ele DA linjani kudaba lolu, ngoba sibona ngani yilo lisekela kakhulu lolu daba?
Ukusho ukuthi nje uma ngabe kukuthi sithanda sithatha sibheka kumaqembu, ikakhulukazi singathatha loni iqembu le DA liphikisayo neqembu elibusayo, yebo khona kuke kube khona iy'nkulumo ezithi i-South Africa imisebenzi isinciphe kakhulu kuzakhamuzi zase-South Africa. Kodwa kulolu daba lwabantu baseZimbabwe besingakezwa kakhulu kuwamaqembu aphikisayo abathi awangavuselelwa la maphemithi, ngoba phela ngicabanga ukuthi iqembu elibusayo nalo leli likhulu eliphikisayo elixhaswa kakhulu abamhlophe abayibona abanikazi bezinkampani, ngicabanga ukuthi bayazi iqhaza elibanjwa ngabantu baseZimbabwe emnothweni weSouth Africa. Angikholwa-ke ukuthi bengakweseka noma bengasapota ukuthi abantu beZimbabwe amaphemithi angavuselelwa.
umnumzana Zenzo Nkomo ingcweti ehlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwele South Africa.
Ulife Talk lamuhla sihlaziya udubo lokuqonga kwenani labantwana asebeyekela kuya isikolo ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela indlala lokonakala komumo wenotho elizweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhlanje siqhubeka ngodaba lwenhlupho esibhekane lentandane esiluqalise ngeviki ephelileyo lapho esihlolisise khona umumo wabantwana abafelwa ngabazali besebancane bagcine behlala ezitaladeni. Lamhlanje sikhangela ukuthi zingancedwa njani intandane lezi. Kambe kungasetshenziswa amasiko esintu ukulungisisa lolu daba na? Asizweni unkosazana Stars Mathethebe olwela ilungelo labesifazana lomnumzana Peter uzidekala ngakhumalo ingcwethi kwezamasiko esintu velo Gibbs Dube we Studio 7.
Eminye imikhuhlananyana engatsholuto ibilindezeleka ngezinto ezidliwa ngobaba bezidla lezi zinto zithisa imzimba igazi lihlelekileyo khona ukuthatha itsho lesiki. Ngoba leli gazi vele lidlile adla liyathuta izihlahla livuthile. Asisakhulumi kathesi ngento ezincane ukuthi umuntu zakhe hlezi athatha iflu komunye umuntu osebhentshini athimule siyafika emzini wakhe seguvuzele selele ngenxa yokungasaqini kwemzimba. Mina ngilwa nokungalandelwa kwesintu lapho dube sibili ngiyalwa ngilwa lo Zulu ngithi mahlabe Zulu shanini intolwane seyitanini abantwana bathele uphondo lokuthiwa yikuthela uphondo izulu bathele uphondo abantwana.
Angali sibili ukuthi isintu sethu sifanele sibuyele kuso njalo kukhangela ukuthi kathi nxa kwasokumemetheka ingozi enkulu kangaka enjengokuthi sokulentandane eziningi kangaka kwakuvele kusezwane ayisho ntolwani aso maxolo omganu azanathi hambe imithi ethile ezanathi ezamisa leyo nto kwakubuyelwa labaphansi ukuthi basikhangele basikhokhele siyekhuleka ngendlela esazele sikhuleka kuyo ukuze abaphambili le bakhangele isizwe sabo ukuthi kathi pho siphila kanjani. Okwakhathesi abantu sebesiya esontweni bayekhuleka kuphelele khonapho babe befuqa iziphaqa bewela phansi kungani kulokwelatsho okwakwenziwayo. Kanti-ke kwakule ndlela okwavele kusenziwa ngayo nxa sokule ngozi enje ukuthi ayi-disaster ngoba singakukhanela ukuthi i-disaster lekhona. Ngakho nxa sibuyela emasikweni asibuyeleni emasikweni emithino nalo umama akhuluma ngayo siphinde sibuyelela kwabaphansi sibabikele ukuthi pho indlela yethu ivulekile yini ukuthi basikhokhele basilungiselele into yethu lesi sihluphile kangaka kuze laba abagangileyo abaye bababulala abantu abakhokhele ukuthi abantu base baze baphele babe ngaka abantwana basale bezintandane bangaphumeleli kusasa ngoba sifanele sikhangelela kusasa. Njalo sidinga indlela yokuthi abantu bafundiswe ngendlela zokuthi baziphathe ukuze bangasilula bathiye intandane ezinengangaka.
Gqiba-ke mabhoqo
akunamuntu oganyileyo owenza akube lokufa kodwa kukhona ukuthi abantu sesaphambanisa ukukholwa lokukhonza sivele sazalwa kulamawisili kulama-church kulamasabatha kodwa kakuzanga ke kube lesikhathi sokuthi abantu bayekele ukudla umgugudu lentolwane akukho ongakuhliyo khonokho. Saphambanisa iBhayibhili, iBhayibhili kalifuni muthi onqwanela impilo yomuntu ukuyilimaza lokuyiqeda. Kodwa kaninani lo muntu othatha isihaga laphana nathe eselapha inyongo yakhe. Lapha sesiphambanisa amaBhayibhili, sesivala iBhayibhili siliphendulela, sichasisa ngendlela engayisiyo, ithi kumbe yikho khonokho ukuthi.
Unkosazana Stars Mathethebe ulwela ilungelo labesifazana obexoxa.